ungakhangela abantu laba asebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Lwana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala ama-taxi, ubhadala izisebenzi ezinengi khonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto ziyekelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elwisana lako khona ukuthi hhayi noma sotasho udinga imali, ungadinga imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa wavumela abantu njengokusho kamdaweni ukuthi uhulumende uyekela abantu kayekeli bantu. Yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu ubana into lezo zingenisileyo zingenise njani lento ezifana lazo nalezo. So uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho, kodwa njalo futhi ungakhangela amanye ama-former business bona laba yiwo abakuqalisayo khonokwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi bebethengisela izinto phandle bebezikhiphe emashopu khona abantu abanye baze bagcina bekopa abanye bagcina sebezibisela izinto zabo bodwa bezisimagla loku simagla. Kodwa uhulumende ubhizi uloke ekulwisa khona kwanti kungenzakali le ndaba e-management ebengikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their businesses properly.
Kodwa kolita kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bathengisa impahla into ezinjalo, akulenye indlela yini?
Uba nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo. Vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile mbono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so yikho uhulumende ehlale thi khona is a listening government, uhulumende olalelayo. So indlela ziyadingakala sibona ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asibambeni lokhu ngendlela enje, asibambeni lokhu ngendlela enje, ngoba ezenzo nje njengoba ngisitsho esiwufunayo yikuthi khona singa-affecti ama-businesses but la ama-business garane kuhle izinto zabo.